VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Chana njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 kumabasa 2018 nguntungameli Nkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
yey abantu basukunezekile kakhulu ngokudlula kuka umama uWinnie Madikizela Mandela
Owesaziwa ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa unkosikazi Winnie nomzamo Madikizela Mandela kasekho.
Engiyakwazi ukuthi bazaphumelela yini na ngoba amaChina azafisa ukuthengxi afake imali kumbe athole ama-mine elizweni lapha abalo muntu abamsekelayo ozahlala esembusweni.
Umongameli Mnangagwa ufike kwele China namhlanje kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende wakulelo lizwe kanye labosomabhizimusi ngenjongo yokubahuga ukuthi bazotshala izimali zabo eZimbabwe.
Kulesi zalwane zeZimbabwe ezine ezikumncintiswano we-JESAP International Law Moot Court Competition owenzelwa eWashington wele Melika.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Owayesaziwa ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa unkosikazi Winnie nomzamo Madikizela Mandela kasekho. Umcebisi kamufi unkosikazi Zodwa Zwane wethule umbiko othi umufi obesele minyaka engamachumi ayisitshiyangalombili lanye 81 ubhubhele esibhedlela seJohannesburg lamhla ntambama. Umoyi umnumzana Nelson Mandela owayesaziwa ngokulwisana lombuso wobandlululo we-apartheid kwele South Africa njalo balabantwana asebekhulile uzinzisiwe loZenzani kanye labazukulu. Unkosikazi Madikizela Mandela wake wathwaliswa amagabha avuzayo nguhulumende wabamhlophe njalo wabotshwa ngomnyaka ka-1969 esethesa icala lokuzama ukugenqula umbuso wabo. Sixoxe lomnumzana Walter Nsunungulu Mbongolwane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bonke abantu nje nxa ungena kulokhu abathi social media, bonke abantu nje bakhuluma ngale ntombi yaseSouth Africa uWinnie Madikizela Mandela oshiyelwa mhlanje. Lami nje ngidabukile kakhulu ukuzwa lokhu.
Ukuyini okukhumbula ngaye?
Yesiyazi ukuthi uWinnie impilo yakhe nxa uyibhekisisa isonke isikhathi ubezinikele kakhulu ekutheni esingathi anti-apartheid campaign. Ekwenza lokhu ngesikhathi umyeni wakhe uNelson Mandela esedele wasala elokhu evutisa amalanga omlilo ukuthi wena hayi abantu beSouth Africa kamabakhululwe kubandlululo lolokade lubaphethe ngesikhathi se-apartheid. Uwini la waboshwa siyazi ukuthi wahlala naye ejele amalanga ama 491 days bemvalele. Isikhathi esiningi uphile engelayo umyeni wakhe, waphila enganawo abantu bakhe bese isikhathi ehlukaniswa nabantu bakhe. Kodwa uwini akazange wakhathala, uwini uqhubeke ezabalaza organize abantu ukuthi khona balwele amalungelo abo. Kwaze kwaba ngo-1994 bethola ukuthi lokwethathi inkululeko uwini namanje vele ungumuntu lwana okade vele isithunzi sakhe vele sikhulu kakhulu kubanenga omama besilwa against apartheid kodwa akekho esingafaka kulesi izinga elikawini.
Kulabanye njalo abamchothozayo ngezenzo zakhe ezimbalwa abathi zazingalunganga.
Ye uwini siyazi ukuthi ye kuke kwaba nokuthandabuza uwinzalo ngesikhathi kule cambulele okade lithoma ngela football club esikwazi ukuthi kona bekuyicembu elisetshenziswa njalo ukuthi lisebenze okwezembusazwe okulwela amalungelo abantu. Njalo siyazi ukuthi khona kunalokhu ukuthi wayithethwa icala lokuthi wayekhwabanisa njalo kodwa lokho lanxa kuyisici esisempilweni kaWinnie kunanga ukuthathaniswa lokuthi uwini wenzeni kwele South Africa siyazi ukuthi uwini lezi zinto ezithi ayekho nje okade lola malungelo enkululeko ongatsho ukuthi engalayo ayekho ongalazi ezakhe esingathi singazisola kodwa ke uwini siyakwazi ukuthi sinisola ngaloko kodwa singeke sakhohlwa ngokunceda abantu be-South Africa ngokulwela amalungelo abantu be-South Africa ngokulwela amalungelo abomama ngokunika abantu ithemba especially intsha ukuthi khona bazivuse.
Lo ngumnumzana Walter Sonongule Mbongolwane, ingcweti ecubungula ezombusazwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele China namuhla kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende wakulelo lizwe kanye labo somabhizimusi ngenjongo yokubahuga ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe. Umnangagwa uhamba lomkakhe iqula labaphathi ntambo bakahulumende abalichumi abagoqela obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa kanye labo somabhizimusi. Bazahlala kwele China okwamalanga amahlanu bekhulumisana labo somabhizimusi kanye lohulumende wele China ngamathuba amabhizimusi atholakala eZimbabwe. Sibuze ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuthi ubona bephumelela na.
Engiyakwazi ukuthi bazaphumelela yini na ngoba amaChina azafisa ukuthi engxenye afake imali kumbe athole ama-mines elizweni lapha abalomuntu abamsekelayo ozahlala esembusweni. Singazi kumbe umnaka wakho uzahlala esembusweni njengoba kulokhetho nje oluzayo. I-economy looking engagoqoki kuyathatha isikhathi, so engxenye bazama kuzokube ilokhetho ukuze bazinikele ekuncediseni iZimbabwe kumbe kufakeni imali eZimbabwe ngoba akula okwaziyo ukuthi kuyozala nkomoni ukhetho lolu oluzayo.
Ukuziphi ingatsha zomnotho obabankomo alubana ele China lithela funa ukutshala imali eZimbabwe, kukuziphi ingatsha zomnotho lapho esingabona lingena khona?
Ya mbona bayekhayele ezomgodi kakhulu kuma diamonds ku gold nje bese ngathi kuma minerals bona zani bayekhayele ukuthi befake imali ezintweni ezinjalo.
Umeliwele China eZimbabwe uveze ukuthukuthela okukhulu ngevike edlule ngoluhlu olwethulwe ngohulumende oluveza ukubana izizalwane zakwele China ngezinye zabantu ekade bekhipha imali elizweni ngokungekho emthethweni. Ubona iziphatha amandla za kulelo lizwe zimamukela njani ubaba umnanga kwaliqula lakhe nxa sikhangela uluhlu lolo?
Ya mbona lapha nohulumende waveza ubuchapa kakhulu ngoba abantu abaningi lapha abakulistiliyana nxa sicubungula sibili sathola ukuthi abephulanga mthetho ikakhulu nxa sikhangela ukuthi iZimbabwe isebenzisa imali eziningi ezivela emazweni amaningi. So mbona zani khonokhona kwaveza ubuchapa sibili obukhulu okungagcina sokuphambanise inkulumo phakathi kweZimbabwe leChina. Kodwa esikwaziyo ukuthi iChina vele ayilandaba lamalungelo ayilandaba lokuningi abakufunayo ukuthi babe le ndaba bebangathola khona ama-diamonds kumbe igolide ezomgodi nendlela echiphileyo. So mbona zani kungaphambanisa sibili kodwa bona vele bakhangela ukuthi bangatholana bakhangela ngeZimbabwe kuphela. Siyanti sicabanga ukuthi bangabangani bethu kuphela kodwa bakhangele la kubo Lesotho, kubo South Africa, kubo Tanzania bakhangela amazwe amaningi asiki ukuthi bangabangani bethu bona bakufuna imali kuphela.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Yebo mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA ndebele ngomvulo vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezine ezikumncintiswano weJSAP International Law Moot Court Competition owenzelwa eWashington kwele Melika. Izifundi zekolitshi yemfundo ephezulu eGreat Zimbabwe zinqikelana lezinye ezivela emakolitshini afundisa ezomthethwandaba angamakhulu amahlanu i-500. Kumncintiswano lo zizadlana ingqondo ngomzekeliso wamazwe amabili alwisana kwezokulolonga izikhali zenuclear ezobudlelwano lokuthengiselana impahla lokunye okuchineyo. Ikolitshi leli langena kumncintiswano ofanayo ngomnyaka ophelileyo laphutsha liphakathi kwamakolitshi alikhulu aveza ukukhalipha kwezemthetho. Abenza kuhle kumncintiswano lobalakho ukuthola imali yemfundo lokuqhatshwa ngamakampani amakhulu bengaqeda izifundo zabo. Umnumzana Victor Nkiwane, umqondisi wohlangothi lweGreat University olubona ngezokufundisa ezomthetho, utshela uGibbs Dube Studio 7 ukuthi ukhangelele ukuthi izifundi lezi zizanqoba kumncintiswano lo.
Umncintiswano lo ukuphikisana phakathi kwamanye amazwe angu-2 akunkabazwe yinye. Njalo uphikisana lokhu kungomthetho welizwe jikelele esithi international law. Bayaphikisana ngendaba yokuthi besakhelene benjalo balesivumelwano esingathi i-treaty abasibhalelana phansi. Elinye ilizwe lithi no, umakhelwana lo useqamule umthetho lo umbe sithi i-treaty. Njalo kule zinqumo ezenziwe yi-Security Council ye-United Nations and elinye ilizwe selisebenzise izikhali ekuthiwa ngama-missiles. Izikhali lezi ziyenelisa ukuthi ungasisebenzisa i-missile leyi iyabulala abantu abaningi, ayikhethi ukuthi ubulala abantu abasempini kumbe nje izakhamizi. Njalo baphikisana ngokulungiswa kwezikhali ekuthiwa ngama-nuclear weapons ukuthi kusemthethweni yini umthetho welizwe jikelele khonokho kuthiwa ngama-nuclear weapons.
Singathi ke nxa sisikhangele khonokho abakwenzayo izifundi zenu, kuzinceda ngani khonokho ukuthi babe bengena kumncintiswano nje?
Into enkulu kakhulu lapha yikufunda. Sithi kuthiwa khona ukuthi uzufunde kumele uhambe. So nxa bebuya kwamanye amazwe anje besiyahlangana lamanye lezinye izifundi zomthetho ezivela kwamazwe amaningi bayafunda. Plus khonokho ukuthi bancintisane esithi thina kuyi-International Court of Justice, i-court yomhlaba wonke jikelele. Babe befunda ukuthi i-court ezinje zemhlaba yonke jikelele zisebenza njani, ngoba abanye bakhona basoze baphelele eZimbabwe ema-court eZimbabwe kuphela. Baza kwenelisa ukuthi bayesebenza ema-court ahlanganisa amazwe amaningi ningi.
Lo ngumnumzana Victor Nkiwane, umqondisi wohlangothi lweGreat University olubona ngezokufundisa ezomthetho, ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC.
Icele leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lithi umhlangano walo omkhulu wokukhetha inkokheli entsha obumele wenzelwe koBulawayo mhlaka 7 kulinyanga usuza kwenziwa mhlaka 21. Ibandla leli lithi lidlulisele iCongress yalo phambili ngemva kokunanzelela ukuthi icele likhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa liza kuba lomhlangano walo we-MDC Alliance edolobheni linye ngelanga elifanayo. Sixoxele isikhulumeli sikaMakhuphe, umnumzana Witness Dube wachasisa okunengi.
Sithe ngomva kokuthi sesicelele lilanga emapholiseni savunyelwa ngokusemthethweni ukuthi sibe lale iCongress koBulawayo. Kwasokusuka njalo kwavunyelwa ibandla le-MDC Alliance ukuthi lenze i-rally yalo koBulawayo e-Whitefield. So sasesukunanzelela ukuthi kungaba nje indaba yokuthi zivotshaniswe ngemsila singasinanzelela izehlakalo esezenzakale koBulawayo, ikakhulu njengoba leli bandla likhangelele ukubana lizabuya labantu abaningi abavela ngaphandle kwedolobho, bangase bathatha ithuba lokubana baphazamise umsebenzi wethu. So sasesithi hayi, kungcono ethu ke sidlulisele phambili benze umhlangano wabo ngokuthula udlule, then iCongress ye-MDCT umama uMagube usezayikhokhela ke ukubana yenzakali khona mhla ka-21 April ngayo nalinyaka indawo efanayo koBulawayo.
Ngezinye indlela Dube uthi libalekela ukuxabana okungaba khona, libalekela udlakela.
Yikho kanye sibile sikubalekelayo ngoba singananzelela ukuthi inkalakatha yohlupho esibelayo laba bantu yikuthi lapho esihlangana khona ukubana siyabelane imibono kusuka kuvuke udlakela nje lapho kulo okungathi kungakhulunywa khona noma ngaluphi udaba olungaphathelana le-MDC Alliance kusuka kube lo dlakela kusukela uluze lube khona unyaka enye njalo luze kube khona lo nyaka. So sibona ukuthi kungcono ukuthi siziphe ithuba eleneleyo kungeladlakela ukwenzela ukuthi sikwanise ukubana sixoxe zonke lezi ndaba sibuthe amalunga e-MDCT ukwenzela ukuthi ngesikhathi esifitshane lesi silandelayo esesisele lawo angene kuground azama ukulungiselela abantu khethu.
Kahle kahle ibuphi ubukhokheli obuyabe bukhethwa kuCongress yenu? Yiziphi izikhundla ezizagcwaliswa?
Kuzaqalisela khona ku-standing committee ngokuthi ama-extraordinary congress awe ama-provinces aseyenziwe, sokusele ama-province amabili.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe sixoxela ekoBulawayo.
Ulife Talk lamuhla sixoxa ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwele China. Uzaphathelani ilizwe leZimbabwe?
Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abane abafileyo kwanyamalala oyedwa engozini yezulu lesikhukhula kwele Fiji ngempela sonto. Umqondisi ohlangothi ole Fiji National Disaster Management Office uthi abasela themba lokuthi onyamaleleyo uzatholakala isaphila, njalo izidumbu ezine esezitholakele zisiwe emochali yesibhedlela esiseduzane.
Idale lePhalamende lakwele Ethiopia selifungise umnumzana Abiy Ahmed ukuthi abe inhloko kahulumende entsha yakulelo lizwe. U-Ahmed uthatha lesi sikhundla esithiwe ngumnumzana Haile Mariam Desalegn ochiye umsebenzi ngenxa yengxabangxoza kanye lokufuthelana okukhulu kwezombusazwe kulelo lizwe.
Abantu abaningi abeZimbabwe baveza imibono yokukhathazeka okukhulu ngendubo ababhekane lazo ezidalwa isimo esibi kwezempilakahle bengatholi uncedo lokwelatshwa ezibhedlela, ngoba odokotela lokho beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi kungalathemba lokuthi kuzaphetha ngani. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isimo esisezibhedlela ezweni siyadanisa, esikhanya sibangwa ngamandla yikukhalala umsebenzi kwabodokotela osokungene ensukwini ezedlula inyanga. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, udokotela Solwayo Ngwenya, uthi ukhangelele ukuba odokotela babe sebephendukile emsebenzini kusasa kulandela isivumelwano sokukhuphulwa kweholo nguhulumende. Iningi labantu elisezibhedlela kunzima ukuba bathole imithi labodokotela, osekubangele ukuba iningi lilahlekelwe ngumphefumulo. Unkosazana Nomusa Hadebe ogulelwa ingane yakhe uchasisa ngesimo abhekane laso.
Ngilanda umntanami uyagula njalo kufunakala into eziningi okuyikho kumhluphayo kabakutholi kahle. So bebethi kalagazi njalo igazi langikhona liyadula bebethi ngabe bengikwanisile ukuthi ngabe ngithola udokotela kade bezamnika igazi so udokotela bebengekho bakustrike ngenzo kokuthi ngithenge igazi langikhona bamfakile but akukabi lotshintsho.
Unkosazana Hadebe uthi ingane yakhe iphathekile akasakwazi lokuthi abambe ngapi.
Akhona amaphilisi engiwathengayo kodwa akulatshintsho njalo amanye bamnikile. Khathezi ngikhuluma nje uzibuhlungu abantu abamnikeyona bathi bamele udokotela ozakusasa. So angisakwazi lami ngizama ukuthi umntana amasile but kuyikho okucacayo kakhulu.
Omunye obeze ukuzobona isihlobo sakhe esigulayo empilo unkosazana Judith Phiri uthi abantu bayagula kodwa abatholi kwelatshwa ecela ukuba odokotela baphenduke esibhedlela bazosebenza.
Esibhedlela lapha abantu bayagula abatholi treatment vele akulayo khona ukuthi bebhalelwe i-prescription ukuthi bethenge imithi akula. Ama-doctors ngaphenduka i-situation ibe right. Siyagulelwa izihlobo zethu uyathi umbamba somuntu vele kutshe ukuthi vele bangicina ukumbona nge-Friday sibabizile amanesi saba kuzithi umntwana isandla sivuvukile but sizafonela udokotela wakhe sesilinde ukubona but abanye sibembabonile ku-critical.
Unkosazana Placidus Manyangatse uthi kunzima okusesibhedlela njalo labongi abalanto abayenzayo abanye bahlukuluza izigulane.
Yeah, into lokhu kunzima because abantu vela belwatsha akula treatment ekwanileyo lokuthi amanesa lapha kuyenzi nxa kungela i-instruction evela ku-doctor. So kunzima vele ngibona ama-patient amaningi ayafa no attendance ekhona enkulu so vele lokuthuthwa kwangikhona vele aku-right because amanesi angikhona bezihlalele besithi simelela ama-doctors lokuthethisa ama-patient so kube nzima kwabagulayo labagulelwayo.
Umnumzana Herbert Mwembe osuka eBhinga obhutshelwe isihlobo sakhe uthi ngabe odokotela bebesebenza engxenye ngabe kabalahlekelwanga okwamanje akula abangakwenza sebelungiselela ukuyabeka.
Udubo esingabe sihlanganela lesibhedlela lapha ngingatsho ngamafitshane amadokotela kulensuku akustrike. Kustrike njalo ama-patients kala abantu aba-attendayo. So ludubo olukhulu esihlangana lalo ingabe amadokotela bekhona engenye besingakhangelela okungcono.
Ucele ukuthi odokotela baphenduke esibhedlela ethi ubunzima ababhekane labo sebemele bayebeka yikusilela kwemali ngoba ingekho emabhanga njalo likhefu. Odokotela bakhangelele ukubuyela emsebenzini kusasa kulandela ukulobelana isivumelwano lohulumende. Udubo lokusilela kwemithi kanye lempahla yokusebenzisa ezibhedlela kalukalunyisiswa izigulane lokho ezizithengela imithi. Ukukhalala kwabodokotela umsebenzi kubangele ukulahlekelwa ngumphefumulo kwabantu abathile kodwa izibhedlela zalile ukuveza inani labantu labo ababhubhileyo iziphathamandla zezibhedlela zivala ngokuthi kaliqonganga kangako. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla lezanu-PF lilokhu liphakathi kokulungiselela ukukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo lokudinga amakhansila labameli bendawo ezijiyeneyo edale lephalamende ama-primary elections. Ngesikhathi inkokheli yaleli bandla igoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe isixwayise ukuthi kungabi lokuxokozela ngalesi sikhathi kubangwa izikhundla. Ukuze sizwe okunenga lolu daba sixoxele isiphathamandla saleli bandla umnumzana David Ndlovu. Wake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo njalo wancintisa kukhetho lokudinga ozamela inkulumane edale lephalamende kukhetho olwedluleyo. Umnumzana Ndlovu uthi abalesifiso sokuncintisa kobulawayo sebetshelwe ukuthi balethe incwadi zabo zama-CV lokunye emahofisini aleli bandla e-Davis Hall kusasa.
What it means that bonke abakhontestayo fanele bahambise ama-CV zabo azakuya kuthatha kuma-provinces ama-provinces ayawakhangela from there bayenze ama-remark abesehamba ku-national legislature bayekhangela
yini. Uyakhankasa yini kulo mnyaka?
Abantu nxa bengifuna bengathi hambisa nizahambisa. Nxa bezithulele abantu nami nizazithulela. Ngoba ilokhelo okuthiwa mina ngifuna ukuba yi-leader, to me I'm not easy. That is bad. Usho ukuthi ngifuna ukutela abantu ngifuna ukurikhokhela. Abantu bathi sicela usikhokhele belesizathu.
Umelela ukuthi abantu baza kutshela nini nxa abanye bezahambisa kusasa?
Nxa ngingatholanga ithuba le-speaking chair tomorrow, that means I want. But by the end of the day tomorrow, everything was.
Khona ngapho kobulawayo kuthule yini njalo ubone ngani konke uhamba kuhle?
Oh no, of course ukhozela so ngiswelakale. Nanxa uthi ukuthi ungakhozela abantu abasuzekile ukhozela. I know, she's like telling awale impukane nxa sifuna ukujula phala kumbe sifuna no-stay ukuthi hayi singaphuzi. Basoze kwenzakale lokho. Ingane e-church bakhozela abantu. Bozo inqabe goze lokusemthethweni okuqondile okuze ukuthi bagoze lokusemthethweni ngoba ngiyakwazi abantu bagoze lokusemthethweni lokho engikwazi ukuthi ngacilwa njani lapha engayi-one the primaries but bafake omunye anti yabo.
Kodwa ngalesi sikhathi kukhona yini osokugoqokile obona ingani kuzayenza ukuthi kungabi lobuqilibezela?
Well, ngokuthembisa kwabantu asoke kube khona ayilo iqala abantu kwakungama-camps ngoba lokhana kwakusenziwa igroup lane-G40 engafuni umuntu engaso-G40. The reason why I don't even tend to say mvumelwane labo, that's why bangikhipha laphana. I know.
Kodwa siyeza ukuthi kukhona abanye abacatshangela ukuthi ngabe G40.
Anyway, nxa ucenta utshani egumela ngiyowucenta 100% vele kuyasalela okunye.
Lowo ngumnumzana David Ndlovu, isiphathamandla sebandla lezanu PF, sixoxela ekobulawayo.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders linqobe eleDynamo semdlalweni weKasilaga Premier Soccer League obuseHarare namuhla. UJoseph Njanji usethulela lolu daba kanye lempumela yeminye imidlalo ebikhona lamhlanje.
Iqembu lengezi Platinum lisele kuyilo lodwa eselinqobe kuyo yonke imidlalo emini esidlalwe kusigaba seCastle Premier Soccer League lonyaka ngemva kokuba linqobe leNicroot nge-1 kanya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Ascot namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu lengezi yilo elihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo elitshumi lambili kuthi ngaphansi kwalo kule qembu le-FC Platinum lona lilemiklomelo elitshumi njalo elinqobe leBulawayo City nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni eMandava. Amanye amaqembu alemiklomelo elitshumi ngakuqela eleChickenin kanye leHighlanders ngemva kokuba eleChickenin libhuqe eleJapane Mine nge-3 kanya enkundleni eluveve kuthi eleBhoso litshaye leDynamos nge-1 kanya eRufaro. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo, umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas uchayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba kwabo njalo bengahlohlwanga.
Yeah, very important to not concede goals.
Kuqakathekile ukungahlohlwa. Kungcono ukuba liqembu eliqinileyo elikwazi ukuzivikela isango lalo kodwa elenelisa ukuhlohla lona. Kuqakathekile njalo ukuqala kuhle isizini njalo khona ukuthi asikanqotshwa kwenza abadlali bethu bangene emdlalweni olandelayo belokuzithemba.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leMutare City libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele Harare City kuthi eleTriangle litshaye leZPC Karibhange 1 kanya. Iqembu leZPC Karibha yilo lodwa elingakatholi ngitsho lowodwa umklomelo sekudlalwe imidlalo emine kusizini yalonyaka njalo yilo elijeke amanye engalaneni yemiklomelo. Ikanti phezu kwalo kule Dynamos leMutare City wona ale mklomelo owodwa. Abalandeli beqembu leDynamos kubikwa betshengisele ngemva komdlalo weqembu labo leqembu leHighlanders namhla bekhonona ngendlela leli qembu eliqhuba ngayo lonyaka. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Wayedume ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa unkosikazi Winnie Nomzamo Madikizela Mandela akasekho.
Umongameli Mnangagwa usefikile kwele China kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende labo somabhizimusi bakulelo lizwe ngenjongo yokubahuga ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe.
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.